Ngamafitshane engakutsho ukuthi uRay njengombhali ubhalile ugwalo luphumile, kodwa nathi wehlulekile ukuthi asebenzise ithuba abe nalo ukuxoxa labantu abangaphakathi bombuso, ukuthi alethele umphakathi amaqiniso ngokuthi kwenzekani njalo kwenziwa ngubani njalo ekwenzelani lo mumo owenza ukuthi lokho kwenzakale okwagcina kusifaka kukhuka silekha lapho esikhona kathesi. Usuke wathatheka nge-support ikamnangagwa ukuthi sengani sengumlandeli kamnangagwa kasomhlaziyi, akasacubungulanga kuhle, usuke waba ngumlandeli akasabanga ngumcubunguli. Okuyikho kwenza umuntu azi ubuhlungu ukuthi kodwa nxayeke wakhuluma nalaba, wakhuluma lalaba, bekumele ukuthi nawe ulethe ucwaningo lokuhlaziya okujulileyo emphakathini okuzakwenza ukuthi abantu bazwisise ukuthi umumo wezintukuphi. Akasakwenzanga lokhu Ray.
Kodwa kahle kahle nxa ukhangele indlela alobe ngayo, ungathi yindlela esuthisayo yini? Singasakhangela ukuthi ukhulume lobani, kodwa indlela nje ayisebenzileyo indlela enjani?
Hayi, yena ngumbhali obanzi okwazi akwenzayo, kodwa ke amabala kuphela ubunandi bawo lokwehla kujuluka kombhalo akusizi lutho. Okusizayo lulwazi oluthwele yilowo mbhalo. Yena ngumbhali sibili okumele abantu bakhangelele kuye ukuthi mhlawumbe uzoletha ezinye ingwalo, kodwa khanya ukuthakazelela kwabantu abaningi ngokhana kwafikayo engathi yi-euphoria yechange wasuka wayivumela yangena nakuye njengombhali. Kathi-ke umbhali oqakathekileyo uyafuna ukuthi athathe i-analytical distance, amele khatshana kwezinto, ashuze ahlaziye engathathanga uhlangothi. Manje yena usuke wama leLacoste waba ngumbhali weLacoste khonokhuyana kwasokuthundibeza umsebenzi omuhle awuqalile.
Kodwa abantu akhulume labo-ke bona ngabantu abalobuqotho na abenza ukubana lawe nxa ubala uzathi hayi abantu laba bafake into ezile
ukhulume labantu abaningi abaqakathekileyo okumele ukuthi ngawo basebenzisile ukuveza okungaphakathi, kodwa yena besesilwa le G40 silwa lezinto zikamnangagwa. Akhohlwe ukuthi ugwalo belungolokuthi avezele umhlaba ukuthi umnangagwa ngubani, kuyini njalo vela ngathi kwenzakalani, njalo lokuthi isimo seZimbabwe sibi kanjani esebenzisayo ndiyani ndatshana. Kodwa usuke waba isikhulumeli sikamnangagwa, wasesiba nguye ozama ukwenza i-public relations ukugeza ubuso bukamnangagwa phakathi komphakathi. Kusuke khona khana kwathela uthulo ogwalweni lwakho beluzaba luhle kakhulu emhlabeni.